Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala ilokuncipha abantu bathwala luklubu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanupf.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semhloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla lezanupf selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanupf ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla lezanupf labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare, eBotswana, iSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanupf okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakunhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweleZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla lezanupf lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walo nyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo ngesikhathi semihloliso.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezo politiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Taderera obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers we believe are not political because even government.
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
Kuyadanisa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundise abancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
iStudio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngapi lusiya ngapi. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfera zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapha ezingabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe. Ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama-checks properly, kubonakala ukuthi imali leyi ivela ngapi, ihamba njani. Amabhenki lawa acine bona kungcono ukuyekela ukudlelana namabhenkini eZimbabwe lapha kulokuthi becine beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions layo iqalisile sokule 22 years ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo 40 billion US dollars kade kumele ukuthi ngabe siyenzile la ngabe kungasho ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke kubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and ezilonke zomhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Manje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akentekele ukuhlukumeza abantu, ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu baya be-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba alimazi the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalele Central Committee yebandla leZANU PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engakonakali. So ama-sanctions lawa thina njengezaphu sithi yimpukane elanda isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukane ingakulandeli, uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandeji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu, nxa abakhokeli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo becline leso silonda bafake umuthi bese befake ibandage bona ababhizi bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga ngabantu abangela kukhalipha engqondweni okuhlekisa kakhulu ke ukuthi even labanye abase-Africa abe-AU abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo
nje kwenziweni ke lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe njengokutsho wakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe leso silonda sihlanzeke
umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha siye masha siye gida sijayivele ukuthi isilonda siphole angiboni ukuthi kuyohlakanipha lokho thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izano ayilungise abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama-election ayenze ngendlela eqondileyo yikho kuzayenza ukuthi ama-sentences lawo akhitshwe
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla lezanu PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempila kahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Usibanda ubhoda ezibhedlela nemakolijini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babe ngobuningi emhlanweni obiziwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nationality, your national serious as a people. They come here, they give you things, semantele, ukunu asawa do klapa funuzoba unesin, wa funuzoba ishapi nukwini. Not here to ask for your support or anything, I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhuluma ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Ababandla la athi uSibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Matthew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hayi kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo. Akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hayi la yosemsebenzini umfowethu yikampeni leyo ukampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla libusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU PF alilamhlaba emadolobheni ngakho ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kailaland i-state has got land. So nxa kuyenzwa okweland kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in public public service commission yiba abayin charge ngezinto lezo ikampeni ye kuvi lokho vele kunjalo vele izanu ihlala injalo.
Intsha yebandla lezanu PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla lezanu PF.
ukuthiwo ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike ontanga i-stand kumbe abafacilitatele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba ontanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa i-council ingalobhiya ukuthi banike ama-stands berente bebhadala khonaphana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili uhlelo oluhle olungasolwe ekhampeni kodwa lokuthi luyempower ontanga.
Omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama youth sithole ama stands but inkinga yokuthi ama youth imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us online.
Ibandla leZNPF lithi lifuna unqobe emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinhlalo walelibandla kobulawayo utuza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha weleBhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba beReuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bachedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ele Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ele Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihlolisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapolisa kwele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackson yepolio kusukela ngolwesine kusiyafika umgqibelo. Umevis Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ezebe ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempila kahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio. Mozambique lapha next door lati seyatholakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama Jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio wenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono engazi ubuhlungu kakhulu kodwa uyabe ngasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe ngasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe ngasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempila kahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio, okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlangane layo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Kine sifuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungwe conference kathi ngikubani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and the exact ile nkinga yokubana ilungisise indaba ezinjengazona ezinxa yokubana ukhetho mabiyenzwa under such circumstances kathi ngisele ukuthi-ke akula kuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uclear ukubana-ke akuvunyelwe ukubana abantu bebe kuze le-polling station ikakhulu belayirigalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana-ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Paul izayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo African Union kusathi lakuma-commissions zaseZimbabwe kubana iveze sobala ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence eziveza sobala ukubana ukhetho luyenziswa ngendlela engekhofiyenzwe.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho pho luyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo, luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ucontinue ukuba le leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenzwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungise ngenxa yokubana kubenefitha anyone i-political party ezacontest ukubana-ke ibe-ke uhulumente-ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo-ke olula abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Elifasi Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into eqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo angaboniyo, kulabo ezigoga
bayancediswa ukuvota. Kodwa-ke kulesinqumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abe khona, njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba okuthiwa ngama-polling agent, ama-opposition lawe ruling party bonke ababe khona babe bekhona emncintisaneni nabo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendlela enje. Kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotela iZANU-PF, ngamanga lawo. Umuntu uvota lapha akhanda khona, ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe.
Ye, ibandla le-CCC lithi kulabantu emadobho kade bencediswa libandla lezano bese zihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu, hambe zivotela thina, ungeke uzivotela sekunika inhlanyelo lokunye. Kambe kungabe kusijoni khonokho?
Yabona ukukhomenta ngezinto ze-CCC akuncedi kabadube, ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho, ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bevanjelwe. Ngiyangitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma koBulawayo. KoBulawayo ngibe yi-candidate mina 2013, naba yi-candidate 2018 against i-opposition NDC. Sidliwa i-opposition asikaze sicomplain.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla leZANU-PF sixoxe laye eHarare. Kule qembu elizibiza ngokuthi yinobuntu elilapha kwele Melika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa, sike sizwe besiculela lapha.
Utho seven weeks. Yeah, last time yeah, 9 weeks, 7 weeks, and siyasipota siyendaweni ezijiyeneni. Sometimes sishaya kuma concert halls, sometimes sishaya kuma, well, all the time it's concert halls, but sometimes it's a sema university, and sometimes it's a concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times we see Chaila a university, see the performance in Tambama, but during the day we see a workshop. Mainly we do a lecture demo where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Mbure. So we see xoxela nje ngalapho esivela khona, sibanika nje lo lwazi ngemgido yakithi, sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimvubu.
Zefunde, zefunde, uwathabo mzali okunja zange wakubona, hayi uyachisa uyabuza.
Nobuntu lithi esintwini sakithi, elimini olimini lakithi, uno umelele ukuthi umama. Ubuntu sonke siyabazi luthando, ukuzehlisa, kindness. Siyabonga, thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya.
Ngiziyafuthumala ngede angishiyetwa fumbathi sithembiso nyambonga mini Thixo. Maleso isa siso muwewe ta kumbati sito miso nyambonga mimi Thixo. Maleso isa siso muwewe ta nilesi kati sinengi ngifuna wena, nilesi kati sinengi ngifuna wena, uthando lwako lumnandi kimi.
Lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu elivakatshelayo lapha, elethekelayo lapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singake hlukanise hlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugeyino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.